Colonel member had a degree of CIA major.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umlamukela ngijabulo ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 8 kuzibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kwele Zimbabwe. Amabandla aphikisayo asiqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okhokhela ezemithetho ndaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi omantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithetho ndaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwa ngabanye abantu kwele Zimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithetho ndaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fatsayi Mahere okudalela ePhalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho sonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Nqobani Sithole, igqeda elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade elawo umnyaka wona lowo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani yiyo yona le okuyabe kuvulwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama cases of concern akade khona yilawa nokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyakuvulwa.
Ngesizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sijoni khonapho nxa sisho njalo.
Sitho ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenziwe kuhle yazo sitho ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuwari nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakalayo ukuthi uJanuwari nalowo kusekupheleni kwakhe ama-appeals wonke that have been available have been set down and azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho?
Lama-appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama-appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hhayi kade sizawasetha down ama-cases wonke a-appeals and they have to be head.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona ngizana kwaphuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxega?
Well, into evele ingane yethu sayikuthi the number of cases asekuba khona yongane yethu there's something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi sesiba khona? Why ama-murder cases sesiba maningi? Why ama-divorce cases sesiba maningi? Ngoba vele as we speak right now yikho sokugcwela and that is a cause for concern.
And akulanto phela into abantu abangayenza ukuvimba khonoko.
Well, kufuze sikukhangele ukuthi what is it that is triggering economy to be violent? What is it that is triggering ama-divorces abe maningi? There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right ngeZimbabwe yethu yena nesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases asegcwala nje awe-violence and ama-divorces?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole iqweda elilwela ilungelo likaZulu weqoqa le Studio 7 ekobulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo i-cholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuzakwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathintambo wogatsha lolu umnumzana Torerai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathintambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emele ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelwa lelokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, alandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo, azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kunhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakwaBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile ekeni. So abazali kanzima nje kusasamakhaazizikolo zivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abaye kubekumafungwane abaqalise kuya kumasekondari, kulapho kusitshesa khona abazali nabo-grade one, lapho qala ukuzwane lapho baisa abazali ngoba babekhona begalisa ukubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala si ngoba initially ama-fees ayendiwe, izikolo zivalwa sekutintile kunamanye amazwe. Emadorobheni lapha imisebenzi ayikho, akulamani umnotho izona ngakahle. So khonokho yikho kwenza ukuthi abantu abadala, abantu abazali abanabantwana abayisikolo ithwale nzima kakhulu, lanxa abanye bezama ukuziphilisa njengama-vendors lapha nalapha abathengisa bangikhona abanamali.
Sibone kulo dubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulo dubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akungeke kufake abantwana engozini na?
amanzi lodubo lukhuluma ngalo luyingozi kakhulu, luyingozi kakhulu emphakathini wonke. Singasabala abantwana besikolo amanzi koBulawayo, amanzi vele ikawakho.
Umnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, wexoxa ecingweni lutabo kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansili ngumnumzana Sengezo Jabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile ikhampeyin i-weekend naledlulileyo, ilontshiwe ikhampeyini yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ubekhona unobhala, ubekhona le-leadership yakhe yonke nje, kakhulukazi i-leadership ebhesti ngapha koBulawayo, hhayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe, njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawuliyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi-ke baba Pugeni, unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo ikhampeyini eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba. Kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Thina nje as a party iZANU-PF ukuthi kulo Jabangu kumbe kulobani, thina sikudingi thina, kodwa ukulwa kwabo nxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili. Kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawo-ke kambe abantu bona babanjengalaba nxa ungabanika ilizwe ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona-ke khonokho. So kade sinxa ukuthi i-confusion yabo izala ukuthi thina sibe le mpumela engcono to our advantage, kutho ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonokho, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu babagawule?
Thina kwakade sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies anala esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphela esingakho. Ngawe abantu ngase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engela kusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele lokunxa siya kibo abantu, sibabonise ukuthi abafundi ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babelahlekile, kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo, bayenza ama-corrections. Yiko okuqakathekileyo khonokho kimi.
Lo ngumnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF sixoxa laye ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele okunye okuvela kwamanye amazwe. ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza usukubulela abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 22,000. Wezempilakahle izakhamizi zesigabeni senkayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungwini, kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo lemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo. Unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo.
Ufika ngikhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesinye isikhathi kuthi X-ray ayisebenzi, kuthiwe lokhu kakukho, imitshina china emningi kayikho, ubusurife ukuthi udlulela empilo. Empilo kumele ngihambe ngemali, imali kangilayo, angidlami, angilakudla. Ngicina mbuya nzehawulele ekhaya, kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke.
Obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker unkosikazi Pauline Sibanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo.
Sokulesikhathi eside siminyaka isiminingi bengekho. Ukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa, kumele kuqale kulungiswe irumu yakhona lapho kumele bakhiphele khona. Kodwa okwakhathesi-ke kutho ukuthi asikabambika kahle ukuthi-ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo.
Unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi.
Bathi ngaphuma lama patients ihambe uthe nxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi ambulance ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babeselesele inye izabe imgijimisiza ngapha emakhaya. Kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe khaliswa kuthiwa ifuel kayikho.
Omunye njalo uvillage health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele.
Silaba zithweleyo esibhedlela saseNkayi laphayana. Ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthiwa basezikolo. Xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa, kwenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe. Ngokuswelakala futhi kwenhlanhla kulama-ambulance kuba sokusiba nzima. Impilo zabo ziyaswelakala khonaphana ngoba isikhathi kuyabe kungalama-operation, kuyabe kungalamagetsi, kungalani. Imota athi usitimthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota.
Imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo seMathebeleleni North udokotela Admaya Kurethu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7. Echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilo.
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kuguqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli. Hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilichumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phecheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalingxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizinisi asathuthukayo owebulawayo, Informal Sector Working Group, uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra Tax Certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano umnumzana Michael Ndweni uthi bazahlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa kabanzi ngalolu daba kunxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So kuthiwe khonana abezitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliant lokuthi kube le-bank statement etshengisa ukuthi umalakho efake ebhenki nokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njengoba sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kutho ukuthi-ke abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisi. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni balifuna lelo phetshana. Ngiye ngafakela futhi ngeyinye inkampani khonapho kobulawayo kuvike ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lezinabathisa selehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa even amaholisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazagcina bazibukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona yokuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu kune sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa-ke i-black budget eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yikho sokubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sebesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emngceleni engavunyelwayo bebalekela iboda lapho kuzothi akufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzachanisa kakhulu inani lama-smuggled goods njalo futhi lobumenemene lokulimazwa kwabantu nje edangeni sebe banjwa izigebengu ethathelwa imali kakhulu omama bebalekela le ndaba. Kungayithaa indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yamapassport ukukhuthula kwentengo yamapassport. Kutho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale ipassport sikhuphukile umuntu sokuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiyabafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khonapha ebulenjini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyiswa nabhata sinasiyabafakazi into esiyibone nje ezestori. Njengobona silomhlangano kusasa ngo-10:30 City Methodist Church laphana kukhona Levin then Joshua Mvumo sizama ukuthi udumisani uncube omelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona nachasisela abantu ukuthi yena njengomuntu omelele abantu abalamabhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sibese sicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sithini. Njengoba ngishilo ukuthi abantu abaningi sebesehluleka ukuthi bayethenga impahla kathesi kutho ukuthi-ke impilo zabantu abaningi sesengcupheni bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo sixoxa lo ezotshisa sibanda ngemidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngempela viki.
iAfcon ke njona uyazi iyaqala ke ngomgqibelo kwenale ke iviki buyayo ngansela ke amaqembu lana ke ayikhona le ku World Cup ledlule eKhatha njalo ke umdlalo omkhulu wona lo Ivory Coast ku group ya group A lapha na yokalela ukuthi uzaba umdlalo omkhulu ke idlala Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau ngeke ke esingathi ke isibaya ke sinzima ingalane yangkhona ke izaba inzima le ungazi ukuthi part wala maqembu azaphumela yiphi ngoba ke iNigeria ke singani sijile sizokhangana ngale group E kule Ghana Egypt Cape Verde le Mozambique ukhale uthi Egypt Egypt le Ghana zingaphambili Egypt yakwazi ukuthi kulomdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah usevele sekhona ngale sefikile ukanti group C kulo Senegal Cameroon Guinea le Gambia ngasikhale sikhalele ke umane sibonile babudube khona ngale ke kibe ekhaya eSenegal evula ke istadium sakhe inkundla yezomdlalo enkulu yakhile ngemali yakhe isikhomeni sakhe ukhalele ukulake uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathikhalele ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqine kakhulu ile Burkina Faso Mauritania le Angola ukhalele phakathi ku Algeria le Angola ukuthi zidlule ku group E kule Tunisia imali labafana bafana be South Africa le Namibia ukhalelwe ukuthi ke lezi ke iTunisia le mali yizo ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Afrika eMzansi Afrika la ikhona apho singasuthi yozala ngkomono yokugcina ke iMorocco enza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu World Cup ku group F yona ke ibile Congo iZambia le Tanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sine team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona emdlalo lezayo emkhulu ke AFCON ka 2023.
Ye kodwa wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani?
Engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilabe ke group E yakhona ile Tunisia le Mali zi team lezombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi nxa kunjimdlalo ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupa ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke eZambia lapho khona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube eTunisia afika khona ngale ke kwakuqala azafika khona emdlalweni le ama semifinals e World Cup Qatar ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi Zambia izenza ngcono
siyabonga kakhulu ezothisa sibanda sokusikhathi sokubingelelana
sabonani mina igamanye unalena wakomdeme ekhaya mbuya eBite Bridge ehunga komazibili mbinyelela umama onzalayo uselina mdene obuyayunga kanye nobaba onzalayo uthumele mdene uyayunga laye mbinyelele njalo lo nkosikazi uthabiso mdawu oseunga laye ngiyabonga
sanibonani ngibingelele kubalaleli beStudio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo ngokhulumayo ngumqondisi inkomo from Enkayi thanda ukubingelela bonke abesihlobo zami eSouth Africa inkomo family yonke jikelele ngibingelele abazala bami uResistance Ncube Sanelisiwe Ncube uVigilante uDudu Ncube langaphesheya kwezilwandle khona le ngase UK ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya eNkayi esigabeni sasenkuba bingelele lengane zami uJunior bingelele uDereli bingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaseRand Fountain ngithi ngithanda nonke ngiyabonga nami bye
salibonani balaleli bakaStudio 7 okhulumayo eBrighton Sibanda wematopo ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uDudule Ncube ngibingelele abafowethu bonke omajini ngibingelele izihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe lesi-South Africa ngibingelele nabangani bami bonke kakhulu ngibhokela unkosi lami Ncube u-Ashton Lea bese ngibingelela bonke nje bonke labangani bami kakhulu engafunda labo i-White Water ngibese ngibingelela abafana bami engisebenza labo kulo Ishmael othamsanqa o-Israel ngiyabonga
salibonana estudio njani lonke ngezindawo ngezindawo ukhuluma ngu-Cornelius Ncube uChabo uzodamba ugajabo kwelikantasi okuzalwa nzalo enkaya esihlengeni kozoza thanda ukubingelela umamama umambano onamandla bingelele ngisuke lapho ngiye enkaya esenta bingelele umntanami uminenhle lapha khona ndiyalithanda kakhulu kulisele okhulu wami uPreach Mbano osindeya lapha emkharandoda ngithi ngiyakukhumbula kakhulu uyaphila kodwa msendo oluphahla ngiyabonga
ye siyabakhulu lihlale lithumeza phela-ke imlaliso yenu siyayivala khonapha emoyeni olivalisa ngenjabulo umthembo Stephen Gibbs Dube lilale.